Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi liphangathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengxoxo lo mgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiphakise ukulixotsha ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe, kambe selidiniwe langena endlini yakho, kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomntaka mnumzana Welshman Ncube, umkhokheli webandla le-MDC othi wadlengulwa e-South Africa, kodwa amapholisa kawafuni kubopha owenza lesi sihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni, ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni, ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe esithandwa sami, ngathi cha ungathibo yocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Winston Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesikhalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesile nyanga ezintathu lalisungula lapho kwaqala khona umongameli uPresident Tsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu, lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahloniphekayo ezigabeni SGNAO, kuvalisa abe-church, izinduna, lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sase sihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province atshiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ma-structures ethu kuma-one. Engakutsho ngamafitshane, babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma-provinces wonke ngenhlelo ezijiyeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngitshile ukuthi luhlelo lokusebenzela ku-ward. Omunye lomunye sitheka abuyele lapho i-ward wazalwa khona, akhulele khona, ekhuluma nabantu ebabonisa ngamalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga, lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye kabelethe umntwana wakhe nxa sisiya i-register njengama-voters. Sibo sesiba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangatshiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku, udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla engaze abambane, okuzakhathaza ukuthi umbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Thina njengenhlanganiso sikutshoyo ukuthi ukuthi umbani okhokhelayo kumbe ngubani ongasoze khokhele awuqakathekanga kangako. Oqakathekileyo ukuthi kube lesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe esisebenza ngayo, inhlelo zethu ziyahambelana yini lalabo bantu esifuna ukusebenza labo. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana, sokusitsho ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi ngasebenza la. Engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela. I-MDC ekhokhela uTsvangirai isileminyaka elitshumi lasikhombisa phose ilwisana lomgabe lezalo yakhe. engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiqalise ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho ngibona ngathi kuyachaza sobala ukuthi thina njengehlanganiso sasidinga umuntu ozakhokhela umanyano lowo kusobala umuntu osuke exothanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengehlanganiso ukuthi nxa sokudingakala umuntu ozakhokhela manyano lo ukhona kade vele esekelana lebhalabhala lele nde isibona ngathi kusobala ukuthi bhalabhala leli ngelakhe.
Hello ke ngumnumzana Love Moyo umgcini isihlalo webandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Langlela ndwandwe
langlela
ndwandwe langlela mshweshwe
langlela nampala fumembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungamile inkomo lamhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani inkomo?
Hayi, siyaphila. Linjani lani khona ngapha ekhezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila. Sibona nje ukusidiveka emaphandleni lapha.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, sivilinile, kutotile, kuphilwa nzima mani.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, sivilelilinengi kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimunja nyana, kuyisipho kunye kuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaphonsa, bekungusaka abantwana ngenxa yokuthi amazali maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani yaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besele zona izinto zokulimisa abanye abalimileyo nje endaweni ezigcineyo bazatholathola inzala vele iza kuba khona ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo kuyini ongathi ukutholile?
Amabele amabele anyana nje ana lawa athise sitofatofile khonokho okuncane hhayi izingalani zincane phela lapha sifika ngamadodo lapha indawo yamadodo le yonyaka kula balutshwana.
Olivama ukuwathaya mpela amajodo
nxa izulu lingalinengi kakhulu hayi phela kudla imchanga kuyini okunye ungakudla phandle kokudla imchanga lapha emakhaya lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lo nyaka zizasila agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle amadamu alamanzi kodwa amadamu phela sayagqubeleka vele amadamu la agqubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo akugcini manje okungamadamu lokhu masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukichutaka
le indawo yekhezile imizamo ungayibona ngathi nkomo lapha hhayi akukhathana lapha kahle sibona imidlalo yokugebha amadamu lapha sekusivela kwezinye indawo vele.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngapha emfuleni lilezikotsho kuhamba njani?
Kulezikotsho zilithwani izikotsho uthole isigaba zengu-2 labantu abaningi kulezikotsho 2 kuphela zilithwani izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi?
Mazimbili kungafa esiyi-1 amanzi asetholakala nzima siyathola ye kodwa-ke abantu bahamba umango omude besiyadinga amanzi bahamba imango.
Ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo mhlawumbe mabelalela abakahulumende akhona amazwi ongathanda ukuba ukuwaqondisa kibo?
Abakahulumende hayi ngakhuluma kodwa sesiyakhuluma sadina vele indawo le ikhezi vele ayikhanyelwa abake bebuye abakuye ebantwini bezozibonela abantu baphila nzimanjani.
Abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa?
Abantwana ngikhuluma nje abantwana abaningi baxotshiwe khona lapha esigabeni esikole baxotshiwe akulamali ye-school fees bayithatha pha abantu imali akulamali hlelo baxotshiwe abantwana abaningi bahlezi.
Kodwa uhulumende wathi akula mntwana omele axotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali ye-fees kabakulandeli lokho abaphathi?
Mina angeke ngifakaze into ekhulunywe nguhulumente ngoba kuyakhulunywa emathetheni. Xa sokubuya ngathi ezikole bayakutshela ukuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuyethela imali isikole esiphola.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo oDube, siyabonga. Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili. Sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe kubulawa ngabesilisa kwele South Africa. Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzelela abantu besifazane basuke eZimbabwe, umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya. Abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa. Fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la. Noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuye athi hayi babakazi lapha sokunje. Ugcine ihlale bekezela kuloyo yenkinga agcine sebulewe njengalokho esibona kusenzeka.
Thiyani indlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomntakamnumzana Welshman Ncube, ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo futhi ngiyajabula ukuba uhlelo.
Yisizwa kuthiwa uke wehlelwa ludubo olukhulu kakhulu, ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini?
Yebo futhi ngidonguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwara uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-6 pages kodwa i-docket police yofika ngase-court kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele amapheji amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni, ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani, why ungambophi lo muntu? Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from uGeneral Ndaba noColonel Simelane, yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Namafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo?
Cha, umuntu lowo besilokuzwana but lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakazimiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Sema sidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala, ngangazizwa nje, ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi nasemlenzeni, ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni. Ungitshela ukuthi ngiyocansini nawe sithandwa sami. Ngathi cha, ungathi bo yocansini nami ngoba angikuzwanga nokukuzwa nje ukuthi nisukume ngasithi isikhathi laphana etafuleni ebengihleli khona ngizofika lana ngakhumula nini lezompahla kwenzakaleni. Angazi yonke le nto. Into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wayini. Okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand, angikuzwisisi, angikaze mina ngaphuza iglasi lewayini ngaba yindiyana ndlela.
Manje nxa utshela amaphoyisa usiya kumkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani, ngabathathi inyathelo?
Ngabathathi inyathelo sengize ngabhalela naye uminista uMbalula yena ngokwakhe. Ngathi mbhalela uminista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze kimi angiphendule ngemva kwensuku ezimbili. Namanje lokho kuzinsuku ezimbili, I'm sure sokuzodlula amaviki amabili. Ngaya lapha ne-police station yakhona akukho lutho olwenzakalayo. Lokho bathi bona balinde i-forensic. I-forensic igazi lelo lathathwa kimi nalo udoti owathathwa ngaphakathi. So i-forensic wakhona ngiyambuza, ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani. Bathi ngemva kweyinyanga ezingu-6 or more months. Ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho? Ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho? Mina ngiphila impilo yami ngedwa ngiphakathi kwe-island. Akekho umuntu engiphila naye. Akufanele ngihlukumezeke.
Wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe, njalo lithethe komongameli Jacob Zuma. Pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu?
Yebo, uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo, kodwa umthetho umthetho. Umthetho ufanele wenziwe. Ubaba wami akekho ngaphezu komthetho, njalo ubabazala akekho ngaphezu komthetho. Leli lilizwe elilandela umthetho, lilomthetho. Mina ngingumuntu la, nginamaphepha okuba la, even kuthiwa anginawo amaphepha, ngingumuntu. Kufanele yisemzansi, imithetho yasemzansi kufanele ivikele mina. Why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala? Ubabazala kasilo police, ubabazala kasiye prosecute, ubaba wami kasiye police lasemzansi, ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi. Umthetho ngumthetho mawenziwe. Kunamapolisa, kunamaprosecutor, mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo. Why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo? Pho laba abanye omama ngaphandle abangenazo izihlobo bazokwenza kanjani? Kusho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazo izihlobo.
Okwakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uzakwenza ngodaba lona lona?
Okwamanje nasemapoliseni akukho nto eyenzakalayo, nasekhothi akukho nto eyenzakalayo. Mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams. Ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba uma bengafuni ukuprosecutor indaba yami, uma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo-Herinel, bangiprosecutele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba, nginabo futhi ubufakazi bokuthi mina ngivumelana ngokuya ecansini nalo muntu. Njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo uma kuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyezwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga Zulu. Saleni kahle.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngugugu lethu Ncube, umtaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu sisakhe.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Ibizo lami uSakhile, sikhulumisa uDube Nzalenzingwane. Ngikhuluma kakhulu ngabomama, iabuse yabomama, ukuhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle. Uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo, abanye abama blue eye, abanye umuntu yabe gxotshiwe njengeBotswana lapho uyakwanisa ukubona omunye umuntu egxotshiwe ihlala phansi uzithi ngile 2 days nilala eminyango. Ubuyabe ekhatshana lekhaya, uyabe kungeli ukuthi angathini. Kuhlukumezwa kwabantu abangomama labantwana, of which into engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwanisa ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise, ngitshele ukuthi uyabona nxa empilweni nje, nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elindanga lokuthi ufake isandla, akufake isandla kwesibili, akufake isandla kwesithathu, vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Ngikwanisa ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingise umsebenzi, kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawa ngaphinda ngisebenze ngithole ngimnike imali, make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyele, ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde usukumezeke. Omama abaningi bayabesesabuke aripoti emapholiseni ngoba uyabethanda ahamba ayiripoti uzafika banjwa adiphotwe. Ufutshe ukudiphotha futhi ayibona ukuthi ngizadiphothwa ngingela lutho kumbe nginjani, kungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze, kodwa at the end kuvulawa wena, uba yisilima wena enesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyaye ngize ngifise ukuthi nganithiwa kule imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abangapha eBotswana, bona abavele eZimbabwe ukuthi sometimes singahlangana as a group, sikwanise ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka duze lamaZimbabweans almost every day. Yabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona yini nje sishabe ngithwele nzima ngilamsebenzi, omunye awutsho ukuthi ngiyasebenza ushoneleli ngingashayise ebusuku uyabuya ngishaye. Into ezinye zalezi zisho ubuhlungu lawo ubona ukuthi uwumuntu akamama wakho, into ebuhlungu kakhulu ezisho ubuhlungu.
Ubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lile msebenzi engcono?
Hayi, abantu bezimbabwe eBotswana abaningi badubeka befolela ukudinga ama-piece job, njengokuthi imoto iyaliphonga uthutshe izihambela, ufice umuntu ongumama usegijimela emoteni ewindini, piece job, piece job, ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu wangume ngamniwa kwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Khonapho ngabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongubabehlezi, kumbe uyabetshile abantwana ekhaya lomama, bakhona abasebenzela kuhle abaziholela kuhle, but abantu bayadubeka. Ufithuthuza umuntu ethi ngilele erenkini 2 days ngiyelandawo yokuhlala, ngoba engafuni ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end acine ku-abuse futhi ebekwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiyowakudobhaa wakunika indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabachayeli bemchova.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyangibe ngithinxa ngile-spare time ngiyangiyewota amabheli, amabheli ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa, ngoba safika sasiyawota eBenoni le-Kempton Park. Ikhombisa sihambe ngawo sathi sibuyela sesingene ukuthi sesiqedile, salandwa yibo bona abobhuti bemchova basitshela ukuthi yeke umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seat yaphaye bayaphayilitha, so akumelanga ukuthi singene kuyo, kumele siyegade amabhasi. Baharasa baharasa basitshela ukuthi sizalitshisela lapha sisenze silenze into eziningi. Sasingomama, omama sasibaningi, sasi-almost ikhombi yayiphosa igcwale kuyithi omama. Kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile, udrayiva bamkhipha bamfaka esayidini, kwathiwa sesili driver to e-park station liyengena phakathi kwamakhombi hayi ahamba le imoto siyawonta isenzani, lingayala futhi libamsinge siyazitshisa litshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga ngathi usuthi ukrossport uhambe iyewoda, uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngaphambi kumelela ukuthi umama uzabuya. Ungawoda eZimbabwe, ungawoda eZimbabwe amabheli, but angiboni ukuthi kuzasinceda, ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi Zimbabwe bahluphe ebhoda njalo ukulidiclare imali zangikhona zeZimbabwe kufuneka imali eziningi okudlula uma ungena eSouth to Botswana usiyawoda.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license. And of which trading license yangibona yena le ukutshela iqiniso sami abayiniki ama-foreigners. Ama-foreigners ungabona uyiniwa uyaburali shop or ebotiki shop, yikho kokuthi uzawusenzobaleka njalo kumbe uthengisela emtshwaneni ozabe engasozethi nxa sebebuya bona bana abantu abebhayilo kumba becouncil abatshela ukuthi ngumZimbabwe yabo, funga uhlala lawo engani umuntu okhuluma isikhalango ngomntwana ngoba ngasuze bekunanzela ngoba bayakunanzelela, uyabuyacharge uphinde uthathele impahla. Of which i-trading license yonalani ukuziyitholi, awuyitholi.
Sibongile kakhulu ukuxoxa nawe kuhle.
Okay, ngiyabonga kakhulu sisi wami.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sakhile Lilini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. kwezemidlalo lamhlanje abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho zohambe eclubini ukuze ikhona ukubhadala ifine leyenzakele yendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi weHighlanders eDynamos.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababe belibazisa uZulu?
Kuzabe kunabo Mehlo kaZulu, abashaya maskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma, amabhukudwane, namagroups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le lithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyi-raise loba idlula le ababeyi-charge silanda, but thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo singama-supporters e-Highlanders, abantu laba benza intentional i-special ama-referees. Into abayenza benza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters e-Highlanders vele bale-temper, ungayenza i-decision encane vele baphose izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi baphose izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le malini elizayibuthelela kuna?
Ngazi ukuthi singaba le malini kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhekelele lapho singayi-raise.
Alo, ngu-Abel Khumalo isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa. Bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa.
They love you so much, by Abu Kalela. I will not give up, he's out of Valela. I'm feeling your heart, meaning you're saying you're saying I'm a full of Valela. Just cause I'm with you, but it was a pillar. You can be seen, you can call me Mandela. I will just love you forever and never. And shout out a love from my friend.
Titan nehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko. Singakehlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi liphakathi komkhankaso ongangaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakamnumzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapholisa kawafuni kubopha owayenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.